wakuqala intwana omncane bakufadela futhi sibajayeza ukudlalela emotini ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozi le sikhuluma ngayo kathesi isakasonto enhle emntwaneni especially umntwana omncane bese isikhathi kuyekuqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi umngeni wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalise into emazayo ephakathi kwemota kumba angene ngaphansi kwemota wona ingene ukuthi kuyigijima mhlawumbe ke ukuthi uye emsebenzini ngese kune-emergency ukuthi ulimaza umntwana. So abantu esiningi ngakufalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, nxa ungafika ngekhaya kulabantwana abancane kuqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenza ukuthi abantwana bangabi lokuvula odakeni kungalamuntu omdala ngoba abantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa badlalisa nje mahlayana bese kuthiwa lomonakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni nomuntu emilanga ngasicini imoto ingalamoya amaviri wonke ngokona bana baya bengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi evaliwe imota ilile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa le. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubona ukuthi imota uyithiyile ikhiyekile akulamntwana ongadlalela kiye. Kuyaxwayiswa futhi imota ilama-wind shield especially uyashiya iwindele kancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya. Okwesithathu ongakwenza yikuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa ufika usendlini imota kayihlali ikhiye especially nxa ulabantwana abancane.